into enhle kakhulu ezathuthukisa i-Africa. Abantu abangathola i-service leyo ngabantu aba-disadvantage, sikhangele izikolo ezikuma-rural areas. Sesikhuluma emadolobheni, sikhangela abantu abangenelisi ukuthenga amabhando. Kunezinye indawo okungela magesi khona okuthi vele ukuthi abantu baxhume amafoni and stuff like that. Kodwa i-service leyo ngaba-available. Ngilo mngani lami oyaziwa uyakhona ukuthanjenje lami ngisengisa abanye.
Singathi nxa sesikhangela kathesi ukuthi wena ungusibanda ukhonapho usendlini, ungathi ungena njani endaweni ezinjengabo-Facebook, endaweni ezinjenge-intanethi nje?
Ngile nhlansi ukuthi le foni e-Tel 1, so ngahle ngajumanisa ngathola i-wireless e-Tel 1, so kuba lula yini ukuthole i-intanethi. Njalo intengo yakhona engazathikhanga.
Ye, masikhangela ngentengo ke kume njani nxa ungena ku-internet?
Jikelele nje i-20 gig yini ngisebenzisa $25 a month. Njalo ngibona that yenele. Labantwana bayakwanisa ukuthi bayenze ama-assignments abo njalo njalo.
Ye, pho-ke labo abangelamali ke bangena njani ebulenjini bolobo?
Abangelamali bayasebenzisa ama-service akuthiwa ngama-bundles. Ama-bundles akhona ku-Econet, akhona ku-Net1, akhona ku-Tele.
Yebo, ukuthi chacha nje ngamafitshane ukuthi kuyini konoko?
Ama-bundles yilokhu esikuthenga kuma-service providers ukuthi uyahluka uduse ifoni yakho ukuthiwa le lokuthiwa idatha. So nxa usule datha usungakwanisa ukuthi ungene ebulenje. Kodwa inkinga yokuthi iya-expire unlike e-Tel 1 le ukuthi month. Lokhuyana uyakhona ukuthi ku-expire maybe after 1 day, after 2 days, sokuthenga imali yakho. But inkinga yokuthi kuya-expire.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke nxa ukuthi-ke uzukabheke ngabuya-ke lalokho afuna ukubuya lakho, ubona zani kunganceda khonapho?
Kuzaphathisa kakhulu esizweni sakithi.